ngibona ngani uthamanda nje kumuntu omdala akulanto okuthiwa khona ule problem le-venue kasitshelwa phela thina njenge-MDC ukuthi fanele senzele umhlangano wethu endaweni enjani. Ngalokho sizayenzela umhlangano wethu endaweni esifuna ukuyenzela yena ngoba lapho sizakho umhlangano kuyabe kule sizathu sokuthi indaba sifuna ukuya khonapho. Amapholisa angeke abuye asitshela ukuthi limi imihlangano endivunyelwa uphele kuyenza lapho. Abanye babuze amakhono okutshela ukuthi vele thina ku-ARRE kumbe emadolobheni asisavunyelwa ukwenzela umhlangano. Awuboni ukuthi khonokho kunganakuqondanga ngoba bakwazi ukuthi emadolobheni yikho lapho esiqine khona kakhulu. Basebesivimbela nje basefuna ukuthi senze imihlangano nxa besivala lapho ugcwele khona abasisekelayo. Mbonani kunodubo olukhulu kakhulu. Nasemakhaya bayasivalela betshaya abantu betiwe emadolobheni basivalela besebenzisa amapholisa. Hayi akuqondanga lokho njalo ngeke sikuvuke.
Kungenzakala yini ukuthi kuqhamuke udlakela njengalokhu abakutsho?
KweZimbabwe sesikwazi thina ukuthi lanxa kuthiwa kulokhu kuthengisela ngokwe-MDC nxa amapholisa lamasotsha engangenelanga enza udlame lobuqiniwe kwande ukuthi kube nempumela enhle kakhulu. Liyakwazi phela lana ukuthi sithe sigijimisa ukhetho luka-2018 i-MDC yenze ukutshengisela okuningi kakhulu kusiwa emahhofisini ezekhi njalo njalo kulungisa indaba zokhetho. Awuzange kube khona ukuhluphana kumbe udlakela. Sibona kuphela udlakela lusulwanda ukuba khona nxa kusuke kwaba la mapholisa kumbe amasotsha abe edinga ukuthwalisa nzima izizalwane zeZimbabwe.
Ye, umnumzana Nyathi umnike umzekeliso wokuthi ingane emavuku ibandla lakho liwuqhubile umhlangano ayisikho ukuthi liyavinjelwa kweminye imihlangano edluleyo.
Hayi phela sithi bantwana thi abavalwa amehlo siyathi ngemva nxa kule mihlangano yethu elithumi esifuna ukuyenza bayavumela umhlangano wodwa iwudlala ngathi lokho besenzela ukuthi basebenzisa lalowo mhlangano njengesizekeliso sokuthi siyavunyelwa. Asikuvumi lokho njalo sibone ngani nje iwudlala ngesikhathi lokudlala ngengqondo zabantu bezimbabwe. Umhlangano wawusase uzaphumelela uzaqhubekela phambili ngendaba yokuthi kasidingi ukuhluphana lo muntu thina. Umhlangano ovaliweyo umhlangano ongela abantu abaningi abaza kuwo angiboni ukuthi amapholisa abezikhathazelani ngalowo mhlangano.